Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uthi umkhokheli webutho leZimbabwe lophethe uhlangothi lwezomvikela kumele behlawule abantu abane $40,000 abachaywa kabuhlungu libutho. Kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwele Melika phansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable, abacha bathi baphila ngentando kaSomandla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba uthi umkhokheli webutho lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvukela kumele behlawule abantu abane abachaywa kabuhlungu libutho ngesikhathi kuvalelwe uzulu ezindlini kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID. Inkulungwane ezingamachumi amane zamadola eMelika, i-US$40,000. Isinqumo lesi sithethwe ngumantshi eShurugwi kulandela udaba oluphanyukwe ngumo Blessings Ncube ozisebenzayo, uButler Jabangwe, lo mavutho kachepha abasebenza eShurugwi City Council, kanye lo Grant Zinyuke oqhatshwe isibhedlela seShurugwi Hospital. Abanye laba abamelwe inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi amasotsha abathwalisa amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021. Umantshi uPatricia Gwesayi uthe kubi kakhulu okwenziwa libutho, ngakho ke kumele uLieutenant General Anselm Namosanyathwe lonkosikazi Muchinguri Kashiri bahlawule imali le. Kasenelisanga ukuxhumana lababili laba ababengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ukuze sihlazele lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe, umnumzana Efidlela Ncube.
Kulento ezimbili ezinhle khona lapho, ngumthetho lo ovumela ukuthi kubotshise uhulumende lapho izisebenzi zakhe zenze icala lokuhlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili ukuthi ukube le court, kube lo judge ovumileyo ukuthi kube njalo. Lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi kuvimbele ukwephula kwamalungelo abantu. Kanti ke uhulumende kumele afunde isifundo esikhulu khona lapho ukuthi ukwethula kwamalungelo abantu akwamukelekanga la kancane la kancane ngaphansi kwale constitution esilayo.
Kodwa ubonazani bazahlawula yini imali yonke le?
Ukuyihlawula bazayihlawula ngaphandle kokuthi ba-aphile kuguqule, kodwa kangiboni ukuthi baza kwehlele ukuthi bayibhadale, ngoba ezinye izimali emuva bazibhadele esimeni esifana lasona leso. Kuqakathekile ukuthi uhulumende ayibhadale le mali, ajezise izisebenzi zakhe eziphula amalungelo abantu nxa kuwukuthi yena akahambisani lokwephula kwamalungelo abantu. Kuyinto enhle kakhulu yona le. Isinqumo somthethwandaba sihle kakhulu, sifanele njalo, kumele zibe ziningi ezinjalo lapho kwephule khona amalungelo abantu. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi labo abephula amalungelo abantu besabe ukwephula.
Kodwa ubona zani kulabanye abangabuya njalo bethi njengoba songani kubhobokile kunje, base phanye indaba zabo emthethwandaba bathola imali labo. Kungenzakala khonokho?
Asengasukuma abantu, kodwa into edingakalayo ukuthi ube lobufakazi bokuthi lokho okhala ngakho kwenzakele. Njengakhona lokho esikubonileyo, bakwazile ukwethula ubufakazi obupheleleyo ukuthi icala le hlukunyezwa, amalungelo abo ahlukunyezwa. Yinto eyenziwa umhlaba wonke jikelele emazweni la esingathi thina ngamademokrasi, lapho kuthiwa khona umuntu nxa kwephule ilungelo lakho ule mvumo yokuthi ayemthethwandaba ayecela ukubhadala ukuhlawulwa yilaba bephule ilungelo lakhe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuze izisebenzi zakhe, ngokuba imali yelizwe nxa iyabe isetshenziswa ukubhadala abantu ngento ekade ingafanelanga yenziwe, kuyabe kungalunganga khona lokho.
Lo umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla abakhathi behluleka ukuthola idola lemelika ngelanga okuyinzuzo okwenza bephile nzima. Bathi amapolisi ekhanseli lawo abathwalise amagabha avuzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu ekhona le eHarare.
Umnomzana Mlungisi Mangena ngomunye wabantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abathenga bethengisa impahla ezijene emgwaqweni eHarare endaweni ezibalisa iCopacabana, 4th Street, Market Square lezinye. Endaweni lezi kuthengiswa ukudla, izigqoko, amatamatisi, ikhabishi, izipenede, amathawulo, izembatho zensitha, inwele ezilungiswa kwamanye amazwe, amabhawudo, amavili ezimota lezinye impahla. Iningi labantu abasebenza lapha ngabaswela imisebenzi kumakampani, kuhulumende lezinye indawo, loba abanye babo befunde emakolishini emfundo yaphezulu. Umangena othengisa amatamatisi uthi kunzima emgwaqweni.
Zeneli njengoba khangela ukuthi umuntu wonke nje kathi esephila ngokuthengisa ngokuthenga ukuthize ethengisela omunye kumbe siyawoda ukuthize onjeama raw materials ezothengisela abanye. So indawo vele azeneli. Zeneli zikhona futhi enye inkinga ekhona ukuthi indawo zakhona kazilungiswanga kahle ukuthi nxa izulu lisina kathi sesiya esikhathini sezulu abantu abaningi babebaleka bechiya imkambo yabo besiyacatsha emavrandi.
Baningi ababhekane lobunzima lobu. Uyakhala uLawrence Thole othengisa impahla eCopacabana.
Isimo lonyaka sinzima, dala sasithola imali efika i-20 US ngelanga kodwa khathesi sithwele nzima kakhulu asazi ukuthi kuzaphetha ngani. Wonke umuntu esethengisa nje.
Abathengisa emgwaqweni bakhala njalo ngamapholisa ekhansili ahluthuna impahla yabo esithi bathengisa okungekho emthethweni. Omunye wabakhala ezimathonsi ngalokhu ngumnumzana Gift Piri. Uphelele umnumzana Nixon Dube okunhlanganiso ye-Vendors Association of Zimbabwe.
Abantu abathengisa abathwele nzima kwamagama because sithi kumele kube lokukhulumisana lekhansili.
Idolobho leHarare labika nyakanye ukuba kule ndawo ezifika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ezisemthethweni okumele abantu bathengisele kuzo kodwa okwamanje lithi bafika inkulungwane ezilikhulu abaphanda impilo emgwaqweni edolobheni leli. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi bafisa ukuba abantu bethengise impahla kusemthethweni kodwa kukhanya kusehlula.
We have a serious contradiction around issues of vending in the sense that
silobunzima obukhulu ngoba kumele abantu baphile bathole ukudla kodwa kulabantu abamabhizimusi ababhadala imithelo kumele idolobho lihlanzeke. Kungakho sizama ukuba sibone ukuba bangasebenzela ngaphi.
Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency lwaveza ukuba kulabantu abazisebenzayo abaningi emgwaqweni ukwedlula abasebenza kumankampani lezinye indawo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yokuthapha imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni ngendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqhubekile lamhla ezigabeni eziningi zelizwe. Iningi lisithi lifuna kube le mithi ezibhedlela, amanzi okusebenzisa, amandla amagetsi, izikolo, lenhlelo zokuthuthukisa abatsha. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakaleni eMount Darwin lamuhla, sixoxe lonkosikazi Sichelesile Mahlangu, omela iphumula edalele parliamente, njalo ekukomiti ye-standing rules and orders kuleyo nkundla. Obekuqula ebelihola lomhlangano kuleyo ndawo.
Namhla sise eMantla ende indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili ende bebekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi ibudget leyi ikumumathe. Ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini, ezikolo, imali zabo zempenkeni izibhedlela bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela kathesi umkhuhlane wecancer umkhuhlane lowo kawelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelatshwa uhamba usiya kwelatshwa endaweni ezikhathana ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakuyenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube nemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo khala ngokuthi ezibhedlela eziningi iy'ngubo kazisekho so in abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational trainings bayawafuna ukwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuzikhona sebelibala ngakhona abanye sona sebengena kwizidakamizwa so bebekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingene bona bese sibuya kuma-veterans ama-veterans ayacela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esilakho labo kabathole ingxenye sikhangela i-passport i-passport injana bathi iphezulu intengo yayiphezulu kakhulu i-tax bayababenzela ababathekisa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-China njalo bona bathekiswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigwaqo yabo ifile akulanto ababanceda ngayo kodwa ini ingomhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni ngabathekhe abantu labani ukwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa lelo ubhekise ngabo
ya endaweni ethiwa uzumba so ngendizolo besise emzarabani kukha ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 $10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba ngalempoto ezimbili ezinto athangazwa ngayibambe i-$100 sesizoza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke enganani ukuthi babe khona baphathekela kubhajethi yakhona
lo ngonkosikazi esichelesile emahlango omela iphumula idale lephalamende njalo kukomiti ye-standing rules and orders kuleyo nkundla esikhulume laye esemandaweni ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsekeli webutho lo-Hezbollah kwele-Lebanon uNaim Qassem uthi basekela ukuba kubekwe phansi izikhali phakathi kwelizwe lakhe lele-Israel elihlasela ngamandla elizweni leli osokubulewa abantu abafika phose inkulungwane. Ele-Israel lilwisana njalo le-Hamas eGaza lapho kuthiwa selibulele abantu makhaza abedlula inkulungwane ezingama-40 42,000. I-Hamas yabulala abantu abedlula kancane inkulungwane i-1200 yathumba abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 ngomfumfu nyaka yinye yakhulula abanye njalo kulababulawa ngele-Israyeli elihlasela eGaza kulabanye njalo abalokhe besezandleni ze-Hamas. Abezindaba be-Reuters babika ukuba ozanqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa kwele-Mozambique ubhekane lohlupho lwezikwelete olokuhlaselwa ngabahlamuki izulu lesikhukhula elinaminyaka yonke kanye lezikwelete zamabhanga abancintisa kukhetho lolu bagoqela umnumzana Daniel Chapo Omelet Frelimo oncintisana labamele amabandla amathathu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kweziphathelane le-Melika, uMongameli Joe Biden usemise uhambo lwakhe lokwethekelela e-Angola lase-Germany ukuze aphathise abantu abangawelwa ngumonakalo okhangelelwe ukudalwa lizulu lesikhukhula ele-Hurricane Milton elizachitheka esigabeni se-Florida. Isigodlo se-White House sazise lamhla ukuthi uBiden uphakathi njalo kokuncedisa abantu abathinteke kuzulu elifanayo le-Hurricane Helen lona elibulalise abedlula amakhulu amabili 227 eFlorida lakwezinye izabelo. Akwaziwa ukuthi uMongameli Biden usezahamba nini emazweni omabili. Kusenjalo udaba lwabantu bokuza luqhubeka lusenzikini yemikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Izolo uMnumzana Trump usole abantu bokuza esithi labo abadala amacala afana lokubulala ngabantu abalegazi elibi. Ngakolunye uhlangothi, unkosikazi Harris utshele umsakazo we-CBS ukuthi engakhethwa uzathatha amanyathelo okuqinisa imingcele yelizwe ukuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangalamaphepha eMelika. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Ukuvelayo egcikeni ukuthi uTrump velele into nje ahlelime ngayo, kazange wakwacatsha uTrump ukuthi enze lokhani okwenziwa ngamanye ama-politician okuzama ukucatsha kufihla imibono yakhe yobandlulo. Ziningi izinto azenzayo ukukhuluma nje kuqamba amanga kwesinye isikhathi, kodwa mase kubuya le eyobandlululo akazake aphambanise, aze akakhulume into engekho enhliziyweni yakhe, aze akakhulume into egudlisa. UTrump vele yena umuntu olobandlululo, kazange wayifihla. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi utsho njalo. Angiboni lokuthi ukhona ongamangala. Mase simkhangela sisukele mvale, uzikhulumile izinto eziningi kunye lenhlamba, hhayi kuyinto nje encane kuye lokho. Ngakho-ke singathi kuveza i-consistency kuye ku-politics.
Udaba lwabantu bokuza lolu lusegudwini luyahlupha, ngoba kulabantu abaningi abangena mahlayana eMelika bengelamaphepha. Ubonalo siba lomthelela onganani lolu daba kukhethu?
Kukhanya into ezaba khona, sibile zaba ngezinye ezingathi ngama-influencers kukhetho lwaseMelika. Ngoba ungakhangelisisa uTrump yinto ame ngayo, ayisukuthi kumbeni ume ngalo ngokusenhliziyweni kuphela, ume ngalo ngezani ngokuthi uyazi ukuthi uphehla kakhulu, uyakhwezela umlilo wobandlululo, njalo uvusa imhlonga yabantu abathile. Singathi uTrump ngumuntu owazi kahle ukuthi phakathi kweMelika kulabantu abavele betshisekile ngalinto, ngakho uyakhwezela, uyazi ukuthi into ayithembileyo aza kuma ngayo. Singathi ukhangela lo nkosazana uKamala nangokwakhe njengomholi ngathi umbuso weMelika, uyakwazi kahle ukuthi indaba le immigration indaba eshisayo, angeke amelaphana athi yena hhayi akulahlupho kweMelika. So uzama ukuthi abe phakathi laphakathi, ngoba esazi ukuthi ma angakhuluma kahle aphumele egcekeni ukuthi laye utshisekile ngalo daba, uyabe selahlekelwe ngabanye abantu abangapha kuma-democracy abaningi bangkhona abangabokuza laye ungamkhangela ngokuba ngokwakhe ukuthi ungumuntu engathi ulala igazi labantu bokuza. So uTrump yena ukhwezela ngabomo, esazi ukuthi ma ekhwezele siyale unkosazana Kamala ma angasabuya yena esesithi khona hhayi lokhu azikuqakathekanga, uyahlala ahlekelwe ngamavoti amaningi. So singakukhangela-ke sithi i-contest iphakathi kwala abantu bakuncintisana kwabo. Kungapha singathi lokhu ane-extremism kuTrump, besokubuya kuKamala yena uzama uba phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi angalahlekelwa ngamavoti. Ngakho-ke kuyinto nje eqakatheke kakhulu, yiyo into ngokubona kwami ezodala umehluko mhla okhetho lusenziwa.
Lo Mnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekweleBhilithane. Kwezabatsha, abanye abasakhulayo bathi baphila ngokukhanda amatafula, imigubazi lezinye inhlelo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kube labanye njalo asebephelelwe lithemba, asebenatha utshwala kakhulu, abathanda izidakamizwa labacela ukudla emphakathini. UNgqwele Dube we-Studio 7 uxoxe labanye abasakhulayo koBulawayo wasethulela lolu daba.
UCurtis Mongjonge oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 Uthi wabona ukuthi akusize ukuhlala endlini ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Ngakho-ke wafundiswa ngabanye abantu umsebenzi wokubaza ngo-2022, wahle waqina kukho. Ubaza amatafula lokunye esenjube Project Center.
Ngabuya ngifunda, ngifundiswa lomunye umfundisi wayengifundisa lapha. Ngagcina lami sengitholile indawo yokuthi ngisebenze lami ngedwa khona. So I was really okwayenza ukumphusha ukuthi ngibuye ngisebenze njenge-entrepreneurship lapha, ukuthi sasibona impilo ukuthi it's very hard ukuthi siphongukuhlala singayenzi something. So sadecide ukuthi manini sibambe lathi sibone ukuthi impilo iyahambi sikhona.
Balihlekana abatsha ababaza izitulo, amatafula lokunye endaweni le. UTinashe Zindi uthi waqalisa ukubaza ngonhlangula lonyaka esephelelwe ngumsebenzi. UMthokozisi Nkomo oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 uthi seleminyaka emibili ekhanda insimbi. Ukhanda amagedi, insimbi zamafastela, ezeminyango lokunye ukuthengwa nguZulu. Uthi njengabanye bakhe, kwesinye isikhathi uyathola amakhulu amabili amadola eMelika, $200 ngenyanga ekukhandeni okuchiyeneyo. Ogezisa izimota eluveve emavinkilini akoshigumira, uGarfield Maseko, uthi wenelisa ukugezisa izimota ezilichumi 10 usiyafika ichumi lanhlanu 15 ngelanga, njalo ubhadalisa amadola emelika amane $4 kumbe $10 kusiya ngehlobo yemota. Kodwa bakhona abatsha abakhala okumangalisayo abatshona bebhodabhoda bedinga utshwala lezidakamiswa kobulawayo lezinye indawo eZimbabwe. Kulabanye njalo abadinga imisebenzi nsuku zonke. UMartin Nyoni ohlala eMakhandeni uthi sekule minyaka emibili waphutsha izifundo yesikolo semfundo yaphezulu. Uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe.
Inkinga ngiyazama ukubambabamba ukungenangena parise panasitholakali encinisegazangela. Amasivi kudala sishayelile pare anti akwazi babekhuluma ngokuthi econnection wadwada uzaphomba ukungena funa ubanganaza nalezi mqada kudala siphosele amasivi.
Uthwele nzima lo Thabo Jele ohlala elobhengula West.
So lathi siyabe sicela noma i-government ukuthi ma ingavula amathuba emsebenzi, ngoba lobutsotsi sobuyande emalokishini, ngoba abantu abasebenzi bayalamba. Ungakhangela abanye abantu kulezi nsuku uma kufiwe noma engahambanga emngcwabeni yafike layinela ukudla ngenxa yokuthi kuyabesela ukuthi iyadlani impilo yeZimbabwe izima.
UBongani Gumede laye ohlala elobhengula West uthi lo bayewazi umsebenzi wamagetsi lapho ayesebenza khona wamiswa, ngakho sevukela ezitolo okunathwa khona injengu lokunye.
Ama-contract avula valwe ngasebenza ezizo ngu-electrician kahlahle ngu-plaster emayini para ngispanye but akunamuntu osincedayo anything. Bakhona o-MP, bakhona o-councillor, they're not doing anything, they're not helping us with anything. Sabavotela bawine, yes. Just come here ekuseni before 7:30 uvula ngo-7 lokugisho bani uyathola amathiti emeleleni ukuthi ishop ivule.
Kulamafekithali amaningi eZimbabwe avalwa kubangelwa isimo esibi somnotho. Uhulumende uthi abatsha kumele bevuke bezenzele ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNgqwele Dube.
The Voice of America.
Wezemnotho kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwelemelika ngaphansi kohlelo lwe-CEO Africa Round Table. U-Ivan Sininga we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo, umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani ye-Tande Mutande.
Silapha eDC ukuthi sizodinga amathuba achiyeneyo. Sizodinga ubudlelwano lama businesses awe America. Njalo futhi sikhangele ukuthi njengabakhokheli bama business eZimbabwe singazuza njani ithuba lokuthi sivulelwe amabhenki lezimali esingazizuza lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sizisebenzise emabhizinisini ethu kweZimbabwe. Siyazi ukuthi America ngomnotho wayo ile mali enengi and imali enengi le abalayo siyakwazi ukuthi iyahamba kwezinye izindawo kwele Africa but kukalutshwane ukuthi imali yangkhona ifike kweZimbabwe. Njengelunga le-CEO Africa Roundtable sikubone kufanele ukuthi sibuye lapha kwele America sizokhulumisana labo sizwe ukuthi kuyini ukwenza ukuthi bengabuyi bazofaka izimali zabo lamabhizimisi kweZimbabwe. Sibachasisele ngokugcweleyo ukuthi iZimbabwe isivulekile iyavumela ukuthi ama companies awe America abuye kwelakithi bazofaka izimali zabo basebenze lathi njengabo somabhizimisi beZimbabwe sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kunengi osokwenzakele okutshengisela ukuthi ilizwe lethu labo somabhizimisi balesifiso sokuthi basebenzelane labantu abangaphandle kweZimbabwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho wakhona. Ye kungabe kukhona okunye okungahambi kuhle but akusho ukuthi ilizwe alivumi ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo.
Lo umnumzana Neva Ncube umqondisi wenkampani yeTande Mutande obexoxa lo Ivan Sininga we Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli be Studio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Selibonani be Studio 7 ngibingelela injabulo inodube. Lobaba lo tekhulumise lo Studio 7 ngezama ukuhlonipha abanye abantu nesiyahlupheka kwamama abamama kwamama amazwe nayo yakukhuluma into zakhe
ku Studio 7 ku Studio 7 basaza abahle nabalaleli ayinto ukubuza le imali wathi izigi uthi ayasebenza iyasebenza why bahlale bekhuluma ngayo uthi ayawa nomna ngakho laba naba cabinet yabo kile ubumthuli inqobe igenge ningi le usho uMankuja khona ngale abayazi into abayenza labantu badlala ngabantu nje sinini indaba bekulale imali wathi ibhondi lakube kungaqedakali abantu bathola amasaka basethengisi ngokubona kuphi khona lo zame ukusikwanelela abantu labo mina ngakho zame ukuba lengqondo eziqwanile kahle kahle.
Ngibingelele Studio 7 nabasakazi bakho bonke ndinelisilethela izindaba suku zonke ukusa kwamalanga. Bengicela ningidlulisele umlayezo wami lowo kuChuma kuJoseph Chuma ningibuzele yena ukuthi njengoba umnangagwa esegcoba ukuthobane lo umuno mutapa iconstitution yeZimbabwe isivuma yini ukuthi kube nenkosi elizweni ngoba thina sathi masigcoba ethu inkosi uJoseph Shuma wathi iconstitution yelizwe vele ayikuvumi lokho ukuthi kube nenkosi. Isiya kuvuma yini manje iconstitution yeZimbabwe ukuthi kube nenkosi? Ngicela nje ningibuzele uJoseph Shuma lokho ukuthi uzwa njani esinye isizwe sisiba nenkosi kodwa bona emandebeleni bengavunyeli ukuthi bebe nenkosi.
Yes, sanibonani. Ngibingelela kumthokazi wonke. Ngibingelela nestudio sethu esisilethela inhlelo ezimnandi. Ngiyabonelela kunini lonke lokho obuyelela kuBJ Dube. Ngibingelela ngaphansi kwemthokazi Protest for Change. Ngitiphilaneni lonke inkosi mayelibusise.
Sibonge abalaleli bethu beStudio 7. Luyalandela uhlelo leLive Talk, uhlelo lwabatsha lweThe Connection lapho esixoxa ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold, izigi ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yokuthapha imbono yabantu ngokumele kube kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe, ama-budget consultative meetings. So livalelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Yalibon! Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.